Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla elitsha ele Zimbabwe People First lethulwe kuZulu okusemthethweni emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMiklis Hotel eHarare namhlanje. UZulu wamukela ukwakhiwa kwe-mall egodini koBulawayo. Abasakhula bakhala ngokuthi laloba belemfundo yemakolitshini lamayunivesithi imisebenzi kayibonakali. EleBotswana selazise umakhelwane walo ukuthi lifuna bonke abeZimbabwe abangaphezu kwenkulungwane abasemajele ezweni lelo ukuthi baphindele ekhaya ukuyaqedisa izigwebo zabo. Ku-Live Talk, kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labatsha kudaba lokuswela imisebenzi elizweni. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo-15460 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.